ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 24 kwenkwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiselwa ukhetho.
Kwakhathesi lizwe lethu likhangele ukuthi liye kuma-elections and you find ukuthi khona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi khona ngabantu abazokwakha ubudlelwano, mhlawumbe who knows ukuthi mhlawumbe bazonika amathithi okuthi kurigwa njani i-election.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea. Umkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bakhe eMaphisa Growth Point eMathabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwangu obuphakathi kwamabandla abo ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Wamukele ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea, ngoba abanye bembona njengomunye wabakhokheli abalombuso wentando kayiphikiswa ongayenga umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba lombuso ofanayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo ofike eZimbabwe namhlanje emini useleminyaka engamachumi amathathu lasishiyagalolunye ebusa ele Equatorial Guinea. Omunye wabangajabuleli uhambo lukaMbasogo unkosazana Rebecca Dube uthi abakhokheli ababuza ngoncindezelo njengoMbasogo ngasobantu iZimbabwe ekhangelelene ukudlilana labo.
Ngibona ingani kuyinto enhle eceleni lokuthi ilizwe lethu liyakha ubudlelwano lamanye amazwe, kanti-ke ngelinye icele kufuze siqaphele ngoba umongameli we-Equatorial Guinea usele 39 years ebusa. Asobantu mhlawumbe esingabe sifuna ukudlelana labo ngoba kahloniphi idemokhrasi.
Ecizelela kulokho uhlaziya ngezombusazwe lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sikhosana Sibanda uthi lezi asosikhathi esihle sokwethekelelwa ngumkhokheli onje kulungiselelwa ukhetho.
Kwakhathesi lizwe lethu likhangele ukuthi liye kuma-elections and you find ukuthi khona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi khona ngabantu abazokwakha ubudlelwano, mhlawumbe who knows ukuthi mhlawumbe bazonika amathithi okuthi kurigwa njani i-election. Kube maybe ngelinye icele like in your dispensation, of course bathi Zimbabwe is open for business and bafuna ukuthi baxhumane lamanye amazwe esilawo nje emhlabeni, but hey Mbasogo bayasolisa, aso bantu esingathemba njalo ukuthi ngabantu abangafuna ukuthi bedlelane lathi ngokuqondileyo.
Ngakwelinye icele osakhulayo uMalvin Ncube uthi ukuza kwabakhokheli bamanye amazwe eZimbabwe kuyisibonelo esihle ngoba belakho ukuletha ibhizimusi edingakalayo ukulungisa umnotho welizwe uqephansi ngamadolo.
Abaningi aba influential are currently ba visitele Zimbabwe. Mbona ngathi it good sign esayidini lethu thina ama Zimbabweans, because mbona ngathi abantu abaningi they are coming, babona kule opportunity yoku invest in Zimbabwe.
umnumzana Nguema ukhangelele ukuhlangana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kusasa kuhambo lwakhe lolu. Umgabe lo Nguema babe nobungane obuqinileyo okwesikhathi eside kusukela ngesikhathi umgabe avimba ngaso indizamtshina yakwele Britani eyayilubhekise kwele Equatorial Guinea ijonge ukuyahlasela lelo lizwe. Umbuso kaNguema bawahlukananga lombuso kaMgabe kodwa balombuso wentando kayiphikiswa. Okwamanje ezikazi zeAfrika sokusele yena umsebenzi oweRuganda oweCameroon labanye abalihlekana abanguntando kayiphikiswa asebele sikhathi eside besembusweni. Ngimele isithu sebrinsi Harare Gibson Bebe.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele abalandeli bakhe emaPisa Growth Point emadobo ukuthi ibandla lakhe lingangena embusweni lizamisa ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwamabond notes njalo imali izabe isitholakala lula emabhanga. Umnumzana Chamisa uphinde wathi ibandla lakhe liqakathekisa kakhulu uhlelo lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution ukwenzela ukuthi abantu bengadingi uncedo eHarare lakwamanye amadolobho kodwa beluthole ezigabeni zabo. Asizweni amazwi akhe. Lawo-ke ngamazwi kaMnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunye okukhulunywe kulomhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela uMnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla se-MDC Alliance laye obekulo umbuthano.
Uyasho ukuthi nxa ingena yena ngo-August izikhwama zabantu zizamangala zingasajwayelanga izimali. And uyasho ukuthi i-bond note iyavalelisa ngo-August izikhwama kufanele zibingelele amarandi amayusa amafula. And uyacelisa kakhulu ukuthi akafuni umuntu oyishoneni ezofundisa ezikolo zesindebeleni kumbe odibhisayo nje umabhalani abe ngumuntu okhuluma isishona. Ukhulume kakhulu njalo wathi nangamapholisa akumelanga ukuthi babe bebopha abantu ngesishona endaweni yesindebeleni. Yikho-ke ezemalangwethi ukuthi kakulungiswe into zokuqala azaqala ngazo. Kathesi nje uyaqhubeka nje ngikhuluma khonapha, ukhuluma ngezikolo ukuthi ograde one kufanele babhadalelwe izikolo. Uyabezwa nje abantu bethanda izandla babonga khonokho kuChamisa.
Kwezombusazwe-ke uke wakhuluma ngomongameli Mnangagwa kumbe okwenzakalayo lapha kuhulumende sizwa ukuthi sebekhuluma abanye ukuthi mhlawumbe kasozabuse lanxa enqobile.
Ukhulumile ngomnangagwa ukuthi umnangagwa ngabantu abakhuluma ngehistory into yena akhuluma ngazo lezi ama-bullet train lokunye kabazazi ngoba kabangazifisi ngaso ngoba kuyathi kufika leso sikhathi nje engasekho inkosi isibatheli so singazimotheli nje isikhathi sikhuluma ngaso. Labo abezebutho labakhuluma ngakho uyakwazi ukuthi nje ngumuntu yedwa nje ade ekhuluma nje ngenxa yokwesaba ukuthi sebehle babakwazi ukuthi bazadliwa and uleqiniso ukuthi bazabadla. Yikho-ke lapho abakhuluma ngakho hhayi sebehlulekile babona ababafuni. Yikho nje besithi ukuthi nxa ezathatha bona bezombutho abasoze benjani bakuvuma. kodwa uyasho ukuthi abaningi bangkhona nje bazele bengasekho ngenxa nje ukuthi bezigugeleni uyabezwa abanye lanqabe bizelwa emakhoti uze ukuthi abayagula khona le Malawi.
Siyezwa njalo ukuthi kulo mahumutha lamuhla abantu bayamukela njani konke okukhulunywayo.
Abantu bakithi bayahlika lapha ngoba uChamisa uyangena esiNdebeleni lo munye athi uyachasisa la achasise njalo futhi langesishona bayathokoza kakhulu njengoba bezwa betshaya nje izandla uhlanganisa konke isishona lesiNdebele njengoba uyakwazi ukuthi abantu bakithi abafuna ukusebenzisa isishona kokuphela khonokhu laya kutho ukuthi vele kurongo. So yikho-ke sokulomahomutha nje kodwa naye futhi umahomutha uyakhuluma langesishona okuyikho vele thina esikufunayo.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano MDC Alliance ubexoxa ecingweni le studio 7 esemaphisa Growth Point eMadobo. Umnumzana Chamisa ukhangelelwe uqhuba imhlangano efanayo ePhelandaba Stadium eMzingwane eGwanda lase Beitbridge.
Yebo mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngokukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOA Debele.
Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka lokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansili bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwango phakathi kwamabandla ezombusazwe angaphansi komanyano weMDC Alliance. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aseqale amalungiselelo okhetho lwalonyaka ngokuqhuba ukhetho lwama-primary phakathi kwawo ukuze bathole abangabamela endaweni ezehlukeneyo. Laloba lokhu kusenziwa, abesifazana abafisa ukuncintisa ekhethweni bakhala ngokuhlukunyezwa bebanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-primaries laloba kuyabe kungumama oyedwa oyabe emele ibandla phakathi kwabobaba abalitshumi. Bathi lokhu kuphambana lesisekelo sombuso welizwe kanye lesamabandla. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu owebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Thendai Biti engaphansi komanyano we-MDC Alliance uthi kwenziwe isinqumo libandla lakhe ukuthi kube nguye omela ibandla le-PDP phansi kwalumanyano ephumula kodwa lokhe ebhekane lobunzima.
Kugcine sokusenza i-declaration but even though kwenzwe i-declaration kulama challenges alothe khona here and there regardless ukuthi abantu abanakekeli ukuthi at least umama oyi-one owasukuma wama wamela iqiniso wama wathi yena uzokuma lo president abanye bonke bephume bahamba bayaxoxoza lelale nxa sebephenduka sebe-accommodatewa ngabobaba phakathi kwabobaba abangu-10 behluleke ukuthi bayenze i-declaration yomama oyi-one. Mina ngokwami I feel ukuthi thina omama basithanda nxa kuwukuthi kulomsindo lanxa sebefuna ukuthi basisebenziswe ukuthi baphushise ama-agenda zabo abantu abanjengabobaba.
Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana we-PDP phakathi kwabobaba balitshumi kodwa ubelokhu ebanjwa ngamandla ukuthi aqale ancintise kukhetho lwama-primary. Umgcini sihlalo we-PDP unkosikazi Evelyn Muvungu Masayithi uthi unkosikazi Mahlangu nguye okumele ancintise ukuthola isihlalo sePhumula constituency emele ibandla ngoba nguye yedwa oveze isifiso lesibindi sokwenza lokho.
Constituency ePhumula emele iMDC Alliance ngoba nguye yedwa umfazi kuPDP owafaka iCV yokuthi khona ufuna ukukhondesta for a constituents. So he problem yena yele sibona ihlangana labo mama eZimbabwe yonke yet constitution yethu eZimbabwe it kona 50-50 even ama political parties silama constitution akhuluma ngendawo quota system for women.
Omunye njalo owesifazane okhangele ukuncintisa ebubi phansi kwecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi laye ubhekane lobunzima.
Kube lobunzima sibi lobukhulu emangweni lokukhampeyina silapha kwezompangazi singomama nami nginje ngikhona pha ebubi. Kube lokwethuselwa okuningi iindaba ze-election violence. Singakhangela kathesi kunje ngikhangelane lama-primary semeyi lapha ebubi. Kuningi okwenzakalayo ikakhulu uma sesikhangela ukuthi ama-primary lawa embhekane lawo anama-restrictions ngoba kukhangelelwe kuphela ukuthi kuthiwe kuvote awu-10 percent awama-wards lama-councillors and some few executive members kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzakwethula usuku okuzakwenziwa ngalo ukhetho emavikini amabili njalo okwamanje sokusele iviki eyodwa. Amabandla ezombusazwe alokhe engakaqedi ukwethula abazabamela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngiwathabile Masuku.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kukankosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele MDCT labanye abesifazane abakusimo ezifanayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Agesikhangele sivela kwamanye amazwe. Amabhizimusi amaningi adinga amanzi ukuze asebenze afana lendaweni zokuzilibazisa ezokubhukutsha edolobheni le-Cape Town abikwa esebanjwa ngamandla ukuzidingela amanzi ngokuzembela imigodi egobhoza amanzi. Abo hlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba we-World Health Organization bathi benelise ukuphatha ngcono ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo ngesifundo abasithole ekuphatheni eyakwenza ekuqhamukeni kwalomkhuhlane eminyakeni emibili edluleyo e-West Africa. Esinye njalo isiphatha amandla sebandla lezano PF sesitshengise ukuthi ibandla leli kalisoze liqhubeze umbuso kumabandla aphikisayo nxa linganqotshwa kukhetho. Izolo umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugupe uthe vele ibandla lezano PF alisoze liqhubele umnumzana Nelson Chamisa webandla le-MDCT umbuso nxa linganqotshwa kukhetho. Kwathi lamhlanje umphathi ntambo emaswingo umnumzana Josiah Wungwe uthi umongameli Mnangagwa ulisotsha okokuthi nxa umuntu ezama ukubaleka lo mbuso ulakho ukumhlasela ngesibhamu. Konke lokhu kwenzakala namhlanje umbuso kaMnangagwa wenelisa inyanga eziyisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi njalo isikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Amazwi lawa ngamazwi amade kakhulu asuka enkokheleni zezano ngoba nalimukisa umuntu ongaboniyo. Umuntu akhamba ekhangele phansi inkophe zakhe lokho ezicinezile. Bavula abantu inkophe lokukhulumileyo, ukukhulumende njengophathi. Bantu labana bakhulume kuhle sibili umbono yabo mihle liyana ukuveza iqiniso labo. Okutho kuyinto lokho ngokwabo bodwa ukuhamba nje ekhethweni kwenzelwa nje ukubona laba abatotayo laba ababizayo ukuthi bezoyinvesta elizweni bebone ngazani kuza kuba lokhetho. Ukhetho kudala lukhethiwe akulalutho lapho selisebenzela abantu basela amanga ngoba amadoda lawa ngeqiniso elipheleleyo ngabasoze behluthune umbuso ethi uthi i-soft coup kumbe polite coup bebe sebesithi bona bahlala 6 months kuphela sebeyekile abantwana yibo abangatshelwa khona lokho abangaziyo ngepolitics abatshela ukuthi thula ngizakuphathela i-sweet ezibone sele-sweet emlonyeni engenalutho
ngiye kuwe baba Mkhwananzi ngithi wena ubona njani lokho kwenzakalayo amazwi la ubona ngani nxa ibandla eliphikisayo linganqoba lingaphiwa yini umbuso
okuqala ngiza kuthi mina mbona ngazathi lesi siphatha amandla sezano esithiwa umukhuphe ongiyena okhiphela amagama le nto imphunyukile yinto eyimfihlo yangaphakathi okuyiyona ehlongozwa izano kodwa-ke angazi kusuke kwathini kwasekufohla kwaphuma nami nginesiqiniseko sokuthi angibona ukuthi izano ingawuyeka nje umbuso uphaphe nje usuke ezandleni zayo uyowela ebantwini be-opposition mahlayana nje yikho-ke ma ubalalela inhlelo zabo bakhuluma ngabo-vision 2030 ukuthi ngaleso sikhathi umkhono wasezweni nasezimbabwe uzokusuthuthuke wafike ezingeni elithile akekho umuntu ongathi ezolahlekelwa ngumbuso lonyaka aplanele into ezokwenzeka in 10 years time uyabona nje ukuthi yizaba nje ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-opposition noma ingawathola amavoti ngokuvotelwa kodwa umbuso kawusoze usuke ezandleni zezanu uye kuloo nqobileyo
mphenduke kuwe baba Mkhwananzi kodwa-ke siyabona ukubana umongameli Mnangagwa wenelise ukubiza abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola okwenzakalayo ayisikho na ukutshengisa ukubana ukhetho luyaba lukhululekile njalo le mpumela yakhona iyamukeleke
uyabona undoda lo ukhethe ukuthi enze ubumenemene obusezingeni eliphezulu kakhulu obuzotshiya wonke umuntu engenayo intshukuntshu yokusola ukuthi ngizokuthi kube nephutha laphana noma laphayana uyazi ukuthi kunsuku zonke lezi ezedluleyo kusiba khona ukhetho bekuswelakala ukuthi ayikho inkululeko akukho ubulungiswa i-fairness yikho-ke this time ucabanga ukuthi akulethe konke kube khona uzancithe bonke abantu abamchothoza ngokuthi lezi zinto bezingekho kumakhetho edluleyo bangabi nawo umlomo wokuwuvula kodwa uhlelo kalutshintshanga olokuqila lokutshontshela abantu ukhetho ababeluphe omnye ukuthi aphathezwe lasezimbabwe
wena Mkandla utheni ngalokhu imbono kamnumzana Mkhwananzi uyavumelani layo na
uyaqeda uMkhwananzi ukhuluma into esegcekeni emhlophe emsobayo iqiniso ngokubana sibili bona la abantu angeke bahlala sibili bethi wena bavumela i-opposition indlini ukhetho nje kupha ngokukwenza nje kuphela ukuthi kawuhanjwe ngekhetheni bese bebiza ama-investors angaphandle ukuthi khona lingakela ukuzidefenda lani lizalahlekelwe ngoba lisayinele ama-billion billion lawa lahi so uhulumende ongabuya lowo kusasa lowo ongashiwo thina lingavela lithi ukhetho azoluqondile akuligwanga impahla yenileyi asoze liyithole
Hello-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe bexoxa endawonye le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi njalo oyisikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga. Abanye abaseBotswana beZimbabwe abathumela imali ngekhaya bathi izihlobo zabo lokho zibhekane lobunzima bokuyithola ngesikhathi asizweni okuningi kumathini ngwenya
abathumela imali eZimbabwe esuka eBotswana ngamankampani yakubhizimusi yokuthumela imali bathi izihlobo lokho zikhala ngokuphuza ukuyithola kulesikhathi nyakinye lapho izihlobo ezazihlala isikhathi eside zingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizimusi afana labo Western Union kanye le-MoneyGram noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathi sibesithi kudalwa kakhulu zindwendwe zabantu ezifolela ukuthola imali ethunyelwe izihlobo labangani abangaphandle kwelizwe unkosazana Edith Duwe uthi izihlobo ziyaphuza ukuthola imali kungacaci kumbelelayo iyasilela umankampani yakubhizimusi yokuthumela imali
ukuthumela imali ekhaya ngalaba abanjeabo-Western Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa kabakenelisiwethi duwa sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba-Western Union sebethwala nzima ukuthola lezo zimali
abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi isihlobo sithole imali kwesinye isikhathi inyokuphathisa abagolayo kumbe uhlawulela isifundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho khonapho njengesithembiso zamankampani akubhizimusi yokuyithumela.
Uthola ukuthi imali uyabe uyithumela kulesizathu kumbe emergency ukuthi kungani uyifuna masinya kodwa ekhaya bakutshela ukuthi kabakayitholi kudalwa ukusweleka kwemali kanye lama-queues amade.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnumzana Edwin Ndlovu eSabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances bacathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances which run into billions amadola ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya njalo abantu kumele bayithole khonapho khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla okwenzakala ngokucelela iZimbabwe ngoba bona ibhizinisi belenze bengaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isidengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthunyelwa imali eZimbabwe uyayithola khonapho khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani ukuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa izihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka 2015 okujengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Uyeza nwedi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe leli likatazwa yikukhahlanyezwa kwabantu bokholo lwe-Early Rain Covenant Church esiqintini se-Chengdu esabelweni se-Sichuan. Abantu laba bakhahlanyezwa ngesikhathi befuna ukwenza isikhumbuzo ngeviki ephelileyo sabantu ababhubha kuze kuzamazame umhlaba endaweni ebizwa ngokuthi yiWenchuan. Unwethi uthi abantu bakwele Melika bakhala lemuli ezalahlekelwa ngabantu ababhubha engozini leyo. Uthi kuqakathekile ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi njalo lokuthi kudingwe indlela zokuthi abantu bangasila njani engozini enje esikhathini esilandelayo. Uthi okwenziwe lilizwe leChina kuveza ukuthi kalithakazeleli abantu abalukholo olutshiyeneyo lalokhu abakufisayo okuqela obukholo lwesi-Uyghur Muslims le-Tibetan Buddhists. Iziphathamandla zikahulumende wakwele China ziqhubekela phambili zidiliza izindlu zokukhonzela ezokholo abangalufuniyo njalo sebemise ukuthengiswa kwamabhayibhili ebulenjini be-intanethi. Unwethi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi balandele ukholo abalufunayo. Ngakho ke unwethi uthi ilizwe leChina kumele likhuthaze ukuthi abantu balandele ukholo abalufunayo.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani kodwa sikhangeleni ke ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Soko wakwele Equatorial Guinea. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe lamhlanje emaPisa Growth Point eMatabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo langobudlwangudlwangu obuphakathi bamabandla ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo 7:30 ntambama.
Siyalibonga ngokulalela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.